Abalimi bakhulumisane lalomsakazo bathi simanga ukuba inhlolisiso abayenza ebhanga labalimi leAgribank yaveza ukuba imali yahlawulwa kodwa yathathwa ngabantu abangaziwayo kulokuthi iye kubalimi. Omunye walaba balimi osehlanganela lolu dubo ngunkosikazi Juliet Moyo wasesiqintini saseDlamba eGogwe. Unkosikazi Moyo uthi uLethani Yomumbu ayisa eGMB depot yakwaManothi mhlaka 10 Ntulikazi njalo kumele ahlawulwe imali eyedlula kancane amakhulu amane amadola kodwa kuze kube lamhla lokhe engakayibhadalwa leyo mali. Wavuliswa i-akhawunti ebhanga le-Agribank njengalokho kumele kwenziwe. Wanikezwa i-account number kodwa kaphiwanga ikhadi, kwathiwa ayelinda okwensuku ezilithumi andubana athole imali yakhe. Unkosikazi Moyo uthi isimanga kuyikubana ekubuyeleni kwakhe ngemva kokubana sezanele lezo nsuku ezazibethiwe katholanga lutho. Wabuyela njalo e-GMB lapho atshelwa khona ukuba imali yakhe yabhadalwa kodwa yangeniswa ku-account engayisiyo. Wakhuthazwa ukuba avule njalo enye i-account. Wakwenza lokho waphiwa le khadi lakhona kodwa akazange aphiwe i-pin number yalo.
Masemfona manje sebetshintshana ifoni, ibanjwe ngulo ibanjwe ngulo, akulantwele ecacayo engiyitshelwayo. Akuzwakali ukuthi kuthiwa umlomo wabo wokugcina nje ukuthi the man was paid, just wait for the man. So sengize ngasuka ngeza ngapha head office yarara. Mangifika lapho bafike bacheke on the computer bangitshela ukuthi i-account number le kuthiwa i-correct was just entered ku-computer but akuzange kutshintshwe lutho, nothing was done.
Unkosikazi Moyo uthi iqiniso lize layavela lapho eseye ebhanga labalimi le-Agribank emveni kokuba abesigodlo se-GMB eHarare bethe kaye khona kucatshangelwa ukuba leyo mali ilokhe ikulelo bhanga.
Ngithi mangifika lapha ne-Agribank bavele bangamukele bantshengise ukuthi ikhadi lami lele lesibili lele engaliphiwayo siqale sizame ukuswipe ngalo laphana sithole ukuthi vele akula information eliyikhupha ikhadi lena liyala ngisho u-NDPIN ongangokuthi kusho ukuthi that card vele line error lele abangipha lona abathi yilo li-correct. Leyani account abangipha yona okokuqala abathi i-wrong i-active yiyo eyangena imali and imali yakhona sebayi-withdrawer ayisekho kule 27 cents.
Omunye walaba balimi umnumzana Buka Dliwayo olima esechipinge ugcizelele kulokho okuthiwo ngunkosikazi Moyo.
Ngiyayiye ama-akhawunti into engenza because banodivura i-akhawunti uripapo kanoni yawo ebenayo bandivura ipapo nithi vakabvisira pamafoni pakuti mari dzaipindwa mafoni handizoti vakazvibvisire guri rapera mari dzaipindwa mafoni zvakanaka guri rapera yaipinda pafoni but zvainge futi muutsotsi futi izvi vanga veida kutombogadzirisa kuti dai zvingaita zviri nani.
Unkosikazi Moyo uti isimanga yekuti imali yomumbu autengisela idepoti inye yakwaManothi okwesibili seyabuya. Uthi ikhona ezaphindela njalo esigodlweni se-GMB e-Eastleigh eHarare uyabonana labohlangothi lwe-loss control beziphala ze-GMB. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla ze-GMB kwaManothi eGogwe laseHarare yehlule. Ngimeme isitudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.